Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 19 kuNkwenkwezi 2024 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authorities zithi azisenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi.
Lapho anti ucasile kodwa hayi besine-contractual obligation nomuntu wasiphathela imishina eyokwenza ama-e-passport lawo, yikho bebelokhu besamekwaphana kodwa usalungisiswa kono.
Bakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamaZimbabwe ngama-American dollar athi amaZimbabwe gold.
Isukela tatarika la bekumele ukuthi into leyi lingakayindawo likhangele ukuthi likweleta obani kumele babhadale ngayiphi imali.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho oleZimbabwe Revenue Authorities zithi kazisenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi. Izikhulumeli zezisebenzi lezi zithi zifisa ukuba abahola imali ephansi ekufika phose ikhulu 90 Zimbabwe gold bafuna ukuba behole i-300 Zimbabwe gold ngenyanga. Uhulumende uthi usahlolisisa isikhalazo zabo. Bakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola eMelika athi iZimbabwe gold kumbe iZig. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kunzima ukuba uhulumende emukele imali entsha yelizwe kulabo abadinga ama-passports. Umsekelo womphathintambo wezemali uMnumzana David Mnangagwa usanda kubika ukuba kabasoze bemukele iZig ngoba bavumelana lekampani yakwaLithuania ukuthi kumele bebhadalwe ngamadola eMelika athi imali yawo leZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ohlanganiswa we-Freedom Alliance nomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. UJuma usungula lingxoxo.
Into ebuya kancane kancane kodwa vele sizafika esibangeni sokuthi i-education sethathwa yikho ubona ke yona ngwakuhulumente sekufakile wancuma ubana kona izinto eziningi zakhe kazibhadalwe ngayo izigi leyo including ama-taxes lento ezinjalo nje. Lapho anti ucasile kodwa hayi besine-contractual obligation nomuntu wasiphathela imishina eyokwenza ama-e-passport lawo, yikho bebelokhu besamekwaphana kodwa usalungisiswa kona ukuthi hayi kuphume khona bana abantu bebuyele ukuthinola nxa befika bengabhadala ngayo leyo isigi kumbe amadola lawo ngoba ntabo lokunye futhi kuthina siyakwazi ukuthi abantu abaningi ezindlini lapha sithwele wona ama-US dollar and nxa sithwele wona lawo ama-US dollar kusalungisa izinto eziningi kumele kube la ma-barrier change lento zonke esifana nazo nalezo nxa ufuna i-passport isebenzele lani US dollar beyifake emkameleni wakho uzithathele i-passport yakho nje kuphele kodwa kuzafika esibangeni sokuthi hayi iyedola labe ngasafunakali ngitsho.
Nube ngiyakubona sibuyathisela
uhlupho babuchuma lilo Dube khonapho. Uhulumende osebenzisa i-reactionary approach nguye oyinkinga yena lesihlala sikhala ngayo, kanti uhulumende oplana izinto proactive ubeza kubona ukuthi engakayifaki izinto athi khona ama-passport siwabhadala ama-US dollar silezi kwelede zikabani lobani. Ngohulumende ohlelekileyo lo akukhangele ukuthi yothi lesi kwelede se-China esinje okumele sisibhadale, so abantu bakithi bahlupheka, so asiqale nini ngale ifezi senze izinto ngalindlela kodwa bona bayabhudlukela athi nxa esephakathi sebona ukuthi isiziva siyatshona lesengikiso segalula sekamisa umlomo usefuna ukuyaphuma yikho anyona tesi ithuma selireacta ezintweni sokulithengisa ukuthi no lisuke laginya lingakalungisi ukuthi umphimbo unganani elifuna ukuginya kuwo hlalanini phansi linguhulumeni njengoba useharare khonapho kathi litshona lisenzani ithuma amadoda labomama aliziboni yini into zenu zingakenzakali ngoba kumele libe lento yokuthi libe fasa ide likubone kungakafiki ukuthi ngomnyaka onje in 2 years time sikhiphe i-US dollar sifake izikhuza lokusenzakala manje lina lingena ngathi liliza impumputhe lisiyangisa kakangaka likwenzelani
khonapho
yikho phela nguhloyo ncube asikuthi kungene kuyimpumputhe into ezibonakeleyo zonazela yikho uhulumende ethi khona hhayi asuze sikhiphe amanye ama-currency lawo ka-1 sizahamba siloku sisebenza i-multi-currency system ebekwenza khonoku ngoba ebesekunazelele khonokho ukuthi hhayi kulento ezinjengazona lezo kumele ziqale zinjani zenzakale yikho ethi khona hhayi eventually sizafika esibangeni sokuthi sizakuthi hayi akuphume wonke amanye ama-currency la kusebenzele iziki ngokwayiyodwa so yizinto ezicatshangelweyo zona ziyana zihlale zihlalele phansi zakhangela ukuthi hhayi kanti lokhu singakubamba njani lokhu singakuphusha njani so kuno utho yikho okwenziwe ngohulumende wakho kanye sibili ncube baba ukuthi yona sikhangele into ezinjalo yikho ubona siloku sine multi-currency system evumela ukuthi nanxa uleyo ezidola buya layo nxa ule ziki buya layo kodwa kumaphasiwoni abana yikade bethona hayi okwakade sisathathani iyedola kuphela kodwa lakho kumaphasiwoni ngepressure esiyifakayo sizafika esibangeni sona leso ncube esokuthi bona sizakuthi hhayi ole ziki ngabhadale ngeziki oleyo ezidola ngabhadale ngani ngeyezidola yikho lapho esiya khona ngoba anti into lezi zicungula ngokuphela everyday yikho phela amakhiwa athi khona a wise man is he who changes his mind akusho ukuthi nanxa wena ungafaka isinqumo sokumele umekiswe noma ubonte hayi isinqumo lesi asisebenzi ncube
ncube
ngithi ngokuliphepha lokho okungasebenziyo ubona ngayo umnikazi wakho ungangibona mina ngibuya ngiphethe ukudla ngingakudli ngithi dlanini dubelo lochuma khonapho kuyabe kutshengisa ukuthi ukudla lokhu kungabe kule shefu nxa ngingambuza uchuma ivalue yeziki elithe liyikhipha babuchuma iyiyo lanamhlanje lokhu ikhonapho yini nxa ingasekho khonapho yenziwa kuyini ukuthi ingabi khonapho uyabona ukuthi chuma kwesikhathi lalithi siyalithethisa le uhulumende wenu lo ufana ustep father ohamba afika athathe umama ekwazi ukuthi labantu wakhe abangu-10 nxa esemthethe ngikhona seqalisa ukubona ukuthi ukusapota abantwana laba kuzaba yinto enzi ichuma lapha lisuke latatarika la bekumele ukuthi into leyi lingakayindawo liyikhangele ukuthi likweleta obani kumele libabhadale ngayiphi imali alibabhadali ngamaziga abantu elibakweleta selingikhona lisitshela ukuthi kulama-contracts elawenzayo kuyatshengisa ukuthi silivotela nje ukuthi khokhela nini kodwa kuyalihlula babuchu lingabanye nje kungamanye amazwe ngabe lizizalonke uhulumende wonke wezanwe nalo lithi selehlulekile kufakwe abantu ababonayo ukuthi benza
ayisiko ukuthi ngento yakona iziki kayisebenzi kube lanavali ivali yayo ilokhu ikhona phana lapho eyangena ngayo khona u-13.56 ngenxa yokuthi wona ibhekhwe ligolide igolide siyakwazi ukuthi bona world over isifem at the moment ngakho-ke yikubona ingasoze iluze ivalue etheatre so abantu abayidawutayo ukuthi iziki ininjani akubuye ubone even ezitolo lapha isathenga mnandi sibili nxa ungena udlayo uyathenga sokuthi izinto ezisebhaqa sibili ngenxa yokuthi khona ilokhu iselani ile value nathi isikhuma sobe sikhangela bona lapha osomabhizinisi aba befuna ukuthi bebekhweza befaka ama-rate angayisiwo ukuthi bona sithi hhayi singayenza into enjalo yokubulalana sodwa ngoba into lezi kaningi-ningi sizibulala thina sodwa asibulawa ngomunye umuntu oyabe ephandle
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba phelandaba jabalala edale lephalamende ekubande leZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabo phatha intambo ababili abahulumende wakwale-Israel asefuna ukuba kwaziwe ukuba impi ephakathi kwelizwe leli le-Hamas izaphetha njani lokwenzakala amazwe amaningi ikhala ngokubulawa mahlayana kwabantu abaningi eGaza libutho lakwale Israel. Uhulumende wakwele Ukraine ubika ukuba walwisana ngamandla lebutho lakwele Russia elihlasela ezigabeni eziningi empumalanga yakulelo lizwe. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Owenze.
Kwezamasiko lamhlanje ke sile nduna uzasitshela ke induna uKutumbane. Nduna siyakwamukela ukuhlelwa kusitshela igama lakho lesibongo nduna ngu.
Ibizo lami ngungwenyama Fuyana kodwa mina ngu-Chief Mayenga udilizelwa uFuyana emaphisa ekhezi lapha.
Ye, linjani ke nduna?
Siyaphila linjani baba?
Hayi mbijana. Ye, akusitshele sizokuthiwa ke lo mcimbi omkhulu yabongondo.
Mhlaka 31 May kofiyana ngekhaya. Umcimbi lowo wongamelwe yithi singabantu bakofiyana. Kuthiwa yi-Matabele South Province Culture Day Launch eyabenzelwe kofiyana. Kuthi kusuke siyabe sibungaza khona amasiko ethu. Sitshengisa ngokugida, ngokuhlabela, ngokugqoka, ngokudla njalo njalo.
Likwenzeleni kunokhulu?
Ake ngithi inyanga yona le nyaka siko umhlaba wonke jikelele. Lokho uholwa United Nations. So kwasekubuya ke emazweni wonke athe chithisa kanje umhlaba njengokungaka. So kusho ukuthi njengoba sithi thina kuyabe kuyi-province kuqale kwaba le-national culture day launch. Kusuka ku-national kubuya ku-province, kusuka ku-province kuya ku-district. Abantu ke sebengakwenza ezigabeni zabo. Kodwa kumqoka ngalolu suku ukuthi inhlangano yezizwe ezimanyeneyo yakubona kuqakathekile ukuthi izizwe zonke zihlonitshwe kungakhathali ukuthi sikhulu singanani ngokuthi bangobani bangaziswa bebancane ngoba zonke izizwe zinkulu ngoba zinjalo nje ziyazile mkhuba lamasiko eziyilandelayo empilweni yazo.
Sizwe ukuthi uFuyana uthini nxa ikhuluma labantu ngakhonokho-ke abaza kwenza. Ye nakho-ke ikhuluma labantu baba Fuyana
kutho ukuthi esiza kwenza ke lapha sithima South Province kodwa esigabeni sakoFuyana sinamandebele silaphana. Emandebeleni sibalisa abantu abanjengabeSuthu, abantu abanjengamakhalanga, abantu abanjengabamaNguni. So yonke into esizabe siyenza ngicabanga ukuthi izaba ngumfanekiso yakhonokho ukuthi thina singobani. Lanxa sithe thina yi-Mat South Province siyakwazi ukuthi abantwana bakithi abasuka kuFuyana sebegcwele ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke ungaka. Bakhona abanye abazabe besethekelele abavela ngaphandle kwelizwe. Njalo kukhona abanye abazabe bevela ngaphandle kwesigaba sakoFuyana njengoba sithe yi-province. Bazabe kukhona ababe bevela kwaBulawayo, bazabe bekhona abazabe bevela eGoli. Wonke laba bezesitshengisa kumbe bezebe yingxenye yabantwana bakoFuyana abazabe besenza okwakibo okwamasiko le mikhuba abayilandelayo empilweni zabo zasuku zonke. Ngathi nje ngamafitshane sizabe sinebutho elisuka kobulawayo laphana okuthiwa yinkwali. Sizabe silabantwana abemzilikazi primary abasuka kobulawayo. Sizabe silabantwana abasuka kobulawayo laphana abalomama umatshabalala okuthiwa ngamatshitshi basempophuma bona evulekilela laphana. Sizabe sinentombi zakojama. Ngikhuluma ngalabo abaphuma ngaphandle kwesigaba sakoFuyana. Xa sengikhuluma abakoFuyana ngikhuluma labo bonke ikakhulu ngigxile kakhulu ezikolweni. Sinezikolo ezimbalwa ezingaphansi kwenduna uFuyana. Ngizaba isikolo seMbuya, iMbuya primary, yeMayeche primary, yeMayeche secondary, yeMinda high school, yeMinda primary school, siyeNook Inn ekhonaphana eMaphisa, siyeChewondo secondary, eChewondo primary, siyeMarinoha primary, siyeZamanyoni primary leZamanyoni secondary. Bese kusithi ngaphandle kwesigaba sakoFuyana silayo njalo iSontala isilonge primary. Wonke laba abantwana babebelayo imidlalo yabo abazabe beyibonisa etshengisa ukuthi thina singobani. Baphiwe ithimu-ke ungovernment okuyofanele bayilandele. Kuthiwa our culture building Zimbabwe brick by brick. So yonke into ababeyenza yabihambisana naleyo theme kodwa ikhombisa amasiko ethu ukuthi singobani. Ngaphandle kwabantwana lake sikhulumele labo esingibabalise ngaphezulu sinezakhamizi ezikhona phakathi kwesigaba eziyabe zisitshengisa lazo ukuthi kuyini ezikwenzayo bengabantu abadala. Sileqembu okuthiwa imgijimu, sileqembu okuthiwa izonda mthakathi, labanye nje abaningi. Kodwa-ke okumqoka ukuthi ngalolu suku abantwana baye bebona ukuthi endlulo okwakusenziwa njani, kanti abadala baye bevuselela okwakuvele kukhona.
Ye, siyayizwa leyo induna uFuyana ukhona ngale-ke eMaphisa. Sibonge kakhulu baba Fuyane, ungajinela kusasa.
Hayi, lathi siyajabula.
Ela manyama bayawagcina masiba
usenzi.
Yebo manje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamilinkomo. Namhlanje silomfundisi Thande Kozintimkandla.
Siyahlangana sonke ezithandekayo ngalolu suku njalo sivuselelana emoyeni yethu ngoba namoya yethu ihlala ihlukumbezekile idinga ingatholi kwesinye isikhathi idinga ukubana siyivuselele nxa sesenganeno ngoba ngale kwethuna siyabe singasekho isikhathi sokukhumbula ngempilo zethu ngoba ziyabe sezedlule. Namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kwaHezekiya chapter 37 sibale amavesi usukela ku-1 siya ku-5. Kufundeka kanje, verse 1. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami, sangikhiba ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi, sasigqile amathambo. Wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi, futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawa mathambo angaphila na? Ngathi, Nkosi Jehova, wena uyazi. Wayesethi kimi, profeta phezu kwalawa mathambo, uthi kuwo, nina mathambo omileyo, zwanini izwi likaJehova. Verse 5. Isho kanje inkosi uJehova kulawa mathambo, iti bhekani, ngiyakungenisa kimi umoya niphile. Leli lizwi nxa ngilibala ngibone ngathi kuyafana lalokho esikubona lokho kwabona uHezekiya. Ungathi uyaphosa ilihlo lakho elenyama lelangaphakathi ulalele ngendlebe okukhulunywa ngabantu endaweni ezijiyeneyo uzananzelela ukubana nxa sikhangela sithi kumbe imindeni yabantu imuli ezijiyeneyo phakathi kwazo kugcwele amathambo omileyo. Ungakhangela abantwana abazelweyo endaweni indawo ngendawo eqinisweni kungathuka muntu kodwa kukhutshwa iqiniso njengoba linjalo. Abantwana abanye olutsha lolu selufana lamathambo omileyo akulampilo. Kuyini okwenza ukuthi amathambo la ome? Kuningi okuhluphayo. Abanye bafundile ezikoleni imisebenzi kayikho. Abanye kuswelakala izimali ebazalini ukubana abantwana baqhubeke ngemfundo yabo besiya phambili. Babe sebesiba nje umhlambi kazolusile bafanele amathambo omileyo. Abanye ke babantwana abazalwayo intsha esakhulayo balakho ukubana bangahlala ndawonye batsheleyane izinto ezingayisizo. Yikho ubona umhlaba wonke ngisho lakhona apha emindenini kwelakithi abasakhulayo balimele kakhulu ngezinto ezibalimazayo njengezidakamizwa. Abanye ngileqiniso kabakuthandi ukuthi bazithole bekuleso simo kodwa benziwa ngumumo okhona. Kangitsho ukuthi kuqondile ukuthi bakwenze kodwa eqinisweni kambe abantwana benze njani? Ilanga liyaphuma kakulanto abazayenza. Abantwana babe sebefana nje lokuthi ngamathambo omleyo angelampilo. Lakubomama kunjalo. Omama emagumeni yibo okumele baqinise imindeni ime babekezelele okuningi okwenzakalayo kodwa ngenxa yezimo abanye abazifumana bekuzo sebefana lamathambo omleyo. Ithemba lothando likamama kweminye imizi kayisekho ngenxa yenhlupho lengxaki zakulumhlaba. Obaba ke kangikhulumi ke labo abanye yilabana babalekela imizi bayafana lamathambo omileyo kodwa ke uHezekiya besesithi lingalahla ithemba. Amathambo la alakho ukuphila nxa ekhangela kuNkulunkulu. UJehova uyazi uyabona sikhulekeleni laba bantu asebeyizimo zamathambo omileyo bathole ukuphila. UNkulunkulu abelathi asibusise asinike ithemba singabi ngamathambo omileyo kodwa sibe ngamathambo adinga ukuphila ngoJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sikasizwe ezabatsha eziphethwe nguTaboka Ncube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Namuhla sixoxa lonkosazana Mhlelo Sizo Ncube owaziwa ngokunyelo ukuthi Chef Mhle owasungula iStay Up African Chefs obese eMelika ebukisa ukudla kwesintu.
Ngive America ekupheleni kwenyanga kaMabasa, ngihamba ngizobambisana lama Native Americans ukubonakalisa ukudla kwesintu. Bengibuye kuzopheka, ngibafundisa, testisa ukudla kwesintu ukuthi bakwazi ukuthi thina lathe Africa silokudla okulomsoco.
Bakwamukele njani ukudla kwakho lokho?
Angimangele kakhulu ngenxa yokuthi ukudla kwethu kulobudlela lobumangalisayo. Kodwa into emangalise kakhulu ukuthi ngipheka amacimbi bawande waqeda du basele sebevuzo sebeqeda ikati lokhu likuthatha ngaphi.
Uhambo lwakho lolu yikwini okufundile?
Ngifunde ukuthi nxa ungaphakamanga izinto angeke uzikwenzayo. Ngibe nethuba elikhulu lokuhambela emahofisini kamongameli welizwe leMelika. Ngamukelwa, ngalalelwa, sikhangelele ukuthi siphinde njalo uhlelo lolu. Ngingasahambi ngiyedwa, sembanjiswa ngabantu abanamandla abakwanisa bangcedise. Ngoba umhlaba lezi nsuku uyamukela into ezijejeneyo, especially izinto ze-Afrika zile ndawo lapha e-America. Into efunakalayo nje lithemba lokuthi abantu bafake i-effort yokuziphakamisela izinto zabo. Ngoba abantu abasemhlabeni especially lapha e-America, e-New Mexico, indawo ezingenile ama-restaurant, ngihlangane no-Chef Jumbo onguye ophethe ukudla kwe-Africa lapha. And i-restaurant zakhe zimbili zigcwala okumangalisayo. And abelungu bayavuma ukuthi ukudla kwe-Africa kutesta okomgangatho phezulu.
Iwa-ke phambili uhleleni ekuthuthukiseni ukudla kweZimbabwe ngapha eMelika?
Okusehlelweni yikuba abantu abaprojisayo bakwazi ukufikisa ukudla kwabo ngapha ema-restaurant, kukwazi ukudliwa labo babe nenzuzo. Kule Tallinn Market, International Market, banesivumelwano labangcethi ukuqoqa uhlelo lolu ukuthi nxa bekhona abanezifiso abanokudla okulungiswe kuhle okungwe-Afrika, uyakwazi ukuthi akufake emashelfini akuthengise, and then kube yikudla okufinyelelekayo ama-Africans lalaba abanye abakhululekileyo abamhlophe ukudla okushiyeneyo.
Kwabatsha abakhangelele ukuthi labo bangene kuhlangothi okulo njalo bebona izinga osifike kilo, ungathini kibo?
Into engingayisho kwabatsha yikuthi akulanto ezalula, yonke into ifuneka umuntu esebenzile. Njalo nxa kuwukuthi ulesifiso lephupho, zifundise ukuxoxa labantu abathenjwa inhliziyo yakho, laba sekebeke bahamba indlela yakhona, bayakwazi ukuthi bakuncedise uzithole la usufike lapho ufuna ukuthi ufike khona. Kukaningi empilo esiphilayo lakhe elizweni lakithi, awusozukwazi ukuthi ubambe into ihlivele ivuthu. Ufuneka ukuthi uzinikele lapho uhamba khona, uzithembe, njalo ungalahli isithunzi sakho nxa kuwukuthi wenza into, ungalahli imvelaphi yakho. Kuba lula ukubhekana nobunzima nxa imvelaphi yakho iphethe ngezandla. Njalo umuntu akafunde ukuqala lapha khona ngalokho alakho. Njalo amathuba nxa ebuya angawadlalisi, awasebenzise ngokuhlakaniphileyo. Singathandi ukukweleta, sikwazi ukuthi khonokho okuncane nxa singaqalisa kuyakwazi ukuthi kwengeze kancane kancane kuyafika lapho umuntu afisa ukuya khona.
Siyabonga ukuthi libe lathi kusigaba sabatsha lapho ebesixoxa lo Nkosazana Mhlela Usizo Ncube owaziwa ngelokuthi Chef Mhle owasungula i-Stir Up African Chefs obeseMelika ebukisa ukudla kwesintu. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uTabaka Ncube.
Yes, siyabonga kakhulu Tabaka Ncube, ungadinwa kusasa mfowethu. Wezemidlalo namhla sixoxalo Amin Somaphiri, kodwa singakangeni kudaba lolu, sike sikhangele okwenzakale namhlanje kwezinye indawo. Iqembu leManchester City selithole isicoco se-English Premier Soccer League, eleArsenal likusigaba sesibili engalanini yemidlalo le. Emidlalweni edlalwe namhla ikhasi laka Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe, Cape United 1, Dynamos 1, Chicken Inn 3, Simbapura 2, Manika Diamonds 2, Greenfield 0. Akesizwekele kona manje wezwa chisa sibanda ixoxwa lo Amin Somaphiri.
Upiri wadla iqembu le-Olympics engayi ku-Highlanders lapho kwaduma igama lakhe lokuthi uMakanika. Uneminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lanye 61.
Qale vele ngingumfana odlala ibhola nje emalokishini khonapha, ngingumfana emalokishini ngidlalela ithimu okuthiwa yiLuveve Big 11. Yikho lapho engabona khona ngubheli Daka ngo-1979, ngile 16 years ngisasengumfanyana. Ubheli Daka nguye owayengucoach wayedlala ibhola, edlalela i-Highlanders. So nguye umuntu owayenza izinto zami zabalula ebhoreni. Ngaqala ngadlala i-Olympics where I started playing as a young teenager. U-Olympics ngadlala from 1980 to 1984 lapho esarelekhethwa khona.
Pho wangena njani kubhozo uPhiri?
Ngithe ngisuka khona ngale uPhiri wambiza esengukhoach ngo-1985 ekulokozeni ku-Highlanders, where I was bought for $1,000. It was a very good achievement for me. Ngingumfana osuka eLuveve. Kwakunzima ukudlalela impilo kuzeni iHighlanders uvelela emalokishini lakhonjuwe elokuzeni eLuveve, emagwegwe and so forth. Kwakunzima ngoba abantu nxa ubafika kuHighlanders bethi uvelela emawesi.
Ngesikhathi uPhiri esiyadlala iqembu leHighlanders kwakungalula ngoba kwakugcweleke intathu kuleli qembu.
Bathe bestruckile kwakhanya mina ngilo Topaz ngihamba nje. Angithi sasivele singabantu sasithengwe ngu-85. Angithi but i-breakthrough yayinzima ngoba kwakulabo Douglas Majola, o-Finewell, o-David Phiri, o-Douglas Mloy, u-Richard Ndlovu, o-Mabika, o-Madinda, u-Namo Shambira. Angithi ngibe engabakhuluma. So kwakuvele kunzima ukuthi ukungena ku-breakthrough. So ngahle ngatholi i-opportunity khonapho.
Esele munyaka adlalela iTshilamoya, uPhiri lebhozo yakhe baqala ukutshaya bebhuqa amanye amaqembu kwezenguqu waze waphiwa le gama ngabalandeli baleli qembu.
Ngo-1986 sathatha almost everything. Into esekhuthayo kuphela ileji saba ngama-runners up. So I had a very wonderful career, but i-career yami yayivele ngingumuntu ophushayo, ngikwazi ukuthi ngifunani. Ukuthi uMakanika vele mina ngumuntu owadlala lapha eKanika izimoto. So i-life yami yonke vele mina ngilose izimoto. Ngangilabantu abangu-3 abangikhathazayo. One kwakunguJoshua, kwakulo Moses Chunga. Then kwasusuba lo umfana lo owagcina wabhubha meyiso, rest in peace, kuthiwa nguDebbie Makinga. Those are the 3 people ababenginika i-problem.
Izidakamizwa sezilimaze abasekhule abaningi kwele Zimbabwe. UPhiri uthi abadlali bamaqembu atshiyeneyo behluleka nje ukudlala ibhola ngoba beqedwa izidakamizwa.
Abafana bethu bakhathesi abasafani lathi, sebengene kwizintweni lezi eziningi ezizidakamizwa and so forth. Umuntu engadlala 1 hour, 60 minutes, yinhlanhla kakhulu. Ngoba ungathi uyakhangela let's take for instance ethimini yami nale engiyithanda iHighlanders. Abafana abaphilile, abafana lava they must be a system kathesi like other countries where ukuthi ba-introduce i-doping.
Yeah.
Ngoba kathesi ungathi uyakhangela ungavele kube le-doping system la akula muntu ozadlala.
Usoma uthi inhlanganiso yezenguqu yezifa lamaqembu enguqu kumele basebenzise ababengabadlali benguqu ukuthi bafundise abadlali bakulezi nsuku ngobubi bokuthatha izidakamizwa. Imele Studio 7 koBulawayo, igama lami Jesus Bani.
Ye, siyabonga kakhulu Jesus, ungadinwa lakusasa.
Studio 7 njani abalaleli, okhuluma ngobandile Nkomo, khuluma lana eSouth Africa. Benesifiso ukuthi umongameli mayengezwa, siyayithanda leyo mali oyifakile izigi, kodwa besicela ukuthi evale yonke imali, umthambo wakhe wonke ongenisa imali elizweni nje wonke ungene ngezigi, yonke into evale US dollar, evale irandi, sebenza izigi layo uhulumende ehola izigi, wonke umuntu uholiswa ngezigi, izigi izoba right izosebenza. Kodwa ngalokho izinto yakhe yaleyo ukuthi ufuna ukuthi yonke insipi yawatsha yeke izisebenze, kavale yonke imali kusale izigi kuphela nyoko.
Yelo ke ngumunye wabalaleli bomsakazo we-Studio 7 osithumeleke imlayezo wakhe mayelana lokho akucabangayo singakaphethi ezalamhlanje. Sesibone indaba ebesigokhela izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authority zithi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi. Bayakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola eMelika, hhaji iZimbabwe Gold kumbe iziki. Kodwa abakubandla elibusayo eleZanu PF bathi kuzima kakhulu uba uhulumende emukele imali entsha yelizwe ngoba bavumelana nenkampani yeLithuania ukuthi kumele kubhadalwe ama-passports ngeyodola lemelika. Hayike izulukandaba lingakhohlwa ukuthi sile WhatsApp yethu inombolo ethi 1202 465 0318. Ngizaphinda njalo, 1202 465 0318. So lithumeleke imilayezo yenu ngezikhathi zenu lisho ukuthi lifisa ukuthi senzeni. Olubaluleke namhla ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.